Izwile kuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament yethu, asisoze sikwamukele lokhu, asonto esingasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela imandla le-TCC and basayinelwa yinhlanganiso ye-TCC. Le nkinga esilayo ama-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngasekule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenzakala. And the
Akule thusi na lokho kwenziwa nguSengezo Cabangu njengoba siyabona ukuthi khona ngale mthethwandaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo, pho lizakubamba njani khonokho nxa lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo ke ikubana sikhokhela abantu beZimbabwe kuze kube le nguquko. I-ZANU-PF ayisoze yahlala phansi, la izabe izama ngezindlela ezithiyene ukubana ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusiphisele muva, kodwa kasiyimuva, siyaphambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje ke besikudodudo e-Country Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule Honorable Manduna e-Country Park, kule Honorable Pasho Sibanda, abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu. So sikhangelela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobunzima, kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana ke kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili. Njalo icampaign yaqhubeka eBulawa South lapho kulo Nicola Wasen labo besenza ama-door-to-door, labo Honorable Eric Gono emagwege baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukubana mhla ka-9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.